Amankampani eZimbabwe asembukisweni weGlobal Expo oqhutshelwa eGaborone kwele Botswana athi azama ngazo zonke indlela ukudinga imikambo emitsha phandle kwelizwe ukuze ezivikele kudaba lokonakala komnotho. Kubika uMartin Ngwenya.
Amankampani ayisiyagalolunye ephansi kwenhlanganiso ebona ezokuthuthukisa amabhizimusi eZimbabwe lakwamanye amazwe eyezimthwethi asembukisweni lo oqale eHaburoni ngolwesibili. Amankampani amakhulu agoqela izigqoko iCarousel, emafutha lokunye eUnited Refineries, eyeziwithi kanye lamabhiskiti iRNL kanye neyenamnede iPeps ngamanye angenelela umbukiso wona okha ngamakampani amaningi aphuma emazweni ayisikhombisa. Abamakampani la bathi babone kungcono ukuphatheka kulo mbukiso ngoba kumqoka ukuthi baqhelise umkambo wabo bengabheki ekhaya kuphela. Obona ngezokuthengwa enkampanini ye-RNL, unkosikazi Sindiswa Mpofu uthi kuqakathekile ukuthi badinge imkambo emitsha ngaphandle kweZimbabwe.
Ibize ukuzothengisa ama-products ethu ukuze azidinge indawo yonke, kungabi seZimbabwe kuphela, kungabi se-Africa kuphela, futhi i-expande se-international.
Uthi noma nje izinto seziqale ukuselela ekhaya, baza kwenelisa ukusuthisa umkambo wekhaya kanye lwaphandle kwelizwe ukuze bathole imali yakwamanye amazwe.
Sizazama ngazo zonke indlela ukuthi ekhaya kutholakale lo mkambo wangapha ngaphetsheya utholakale, ngoba vele inkinga kuyabe kusayini yona imali yokuthi sithenge kwaphandle inkinga esilayo. Pho-ke singathi sithengisele ngapha sizuze imali lezi vele esingelayo, ngibona ngazani kuzathuthukisa lokhu indawo zonke ngapha lasekhaya, kwezothi imisebenzi ingahambi ngoba sisayidinga.
Omunye obona ngokuthengiswa kwempahla ye-RNL, umnumzana Hector Mawuta uthi balodubo lokusilela kwamabhiskiti ngenxa yokusilela kweflawa, kodwa konke okunye balakho njalo bazenelisa ukusuthisa umkambo ongaphandle kwelizwe kanye losekhaya.
The major product that has been struggling to supply was biscuits due to the flour constraints that we've been having.
Uthi wethu esaba lalo lokusilela kwamabhiskiti ngenxa yokusilela kweflawa, kodwa okunye okufana leziwithi, imayonezi kanye namanamnedi senelisa ukuba lalo.
Abakwamanye amankampani abathi abavunyelwa ukukhuluma lentatheli zindaba ngaphandle kokuthi bathole imvume emahofisini abo ekhaya, labo bathi amandla okusuthisa imkambo etheneyo balawo yikho bedinga ibhizimusi phandle kwelizwe. NginguMartin Ngwenya, oyindaba zeStudio 7, ngiSabron kwele Botswana.